Umumo walonyaka Chris awumuhle ngoba ngasithi siyananzelela lapha ekakhulu eMzantsi Afrika indawo ezithenjiweyo ukuthi izona ezilima umumo kuse Free State lase Northwest indawo zakhona lezo ayizulu zalithola sibili ekuqaleni kwesizini kodwa amabele athe sefika mebhekolo lomuntu izulu lanyamalala aze atsha aphela. Soke ngamanye amagama ilokhu zenisivune besisikhangelele hayi asoze sisithole. So kutsho ukuthi abantu abathembele eSouth Africa ukuthi maybe South Africa yiyo ezayenza eza supplier umumo kuzaba nzima lonyaka ngoba ngibona ngani i-surplus ebekhona ngonyaka ophelile ngoba ukhumbule last year sikele 14.4 million tons I think lapha eSouth Africa lonyaka ngibona ukuthi sizoyithola isivune singako.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ngani zikhona yini indawo ezizavuna okungconywana?
Zikhona kodwa kaziziningi ngoba mangithi ngiyakhangela ikakhulu lapha eMzantsi Afrika uzathola indawo ezinjabo Mpumalanga zona singathi kuyi 50-50 ezinye zizathola ezinye asoze zithole kodwa nxa uthi uyakhangela futhi kobo Eastern Cape bonake haya bazange baba lohlupho lwezulu kodwa kwelakithi eZimbabwe ngithi eCholotho sike saba lama flood earlier so lakhona ke akusoze kube yisizini esijwayeleyo Chris ngoba if you have ama floods uba le result efana lomuntu ongazange wathola izulu ngoba sozuvunele so yisimo esibi kakhulu mangifunda lapha Chris bangitshela ukuthi isivuno seSouth Africa singafika at 9.6 million tons ukhumbula ukuthi last year besiyi 14.4 million so that's the loss abantu abayikhangeleleyo lonyaka.